isizwe sakho awusiyaphela oh atsho bona ngubani kulelizwe lwethu
Ngoshawe.